Disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 26 kumbimbitho 2020 ngutungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Okukhathaza abongi kakhulu ukuthi lanxa uhulumende ekwazi ukuthi kuqakathekile ukuthi izinto lezi zitholakale, abatshengisi ukukhathazeka ngokuthi lezo zinto zitholakale ngokuphangisa.
UZulu uthi uhulumende kumele alungisise udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela labongi abakhala ngokuthi kabala mfanelo zokusebenzisa eziqondane lomkhuhlane we-coronavirus.
Laba bantu babuyayo babuya bethwele umkhuhlane lo esingathi ngumbhuqazwe. Ngakho kakuncedi lutho ukuthi bahambe nje bayedibana lo mkhuhlane lo bemanqamu.
Izigulane eziningi ebezilaliswe esibhedlela sempilo kobulawayo sezibhekane lobunzima obumangalisayo ngemva kokususwa kulesi sibhedlela ukuze ziyegulela emakhaya. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukukhalala umsebenzi kwabongi labodokotela besithi kabalampahla ezifaneleyo okumele bazigqoke nxa bephatha izigulane ezihlaselwe ngumkhuhlane we-coronavirus. So kuthiye uZulu ekhathazekile njalo esithi uhulumende kumele alungisise lolu daba ngokuphangisa. Abongi labodokotela bakhalale umsebenzi esithi kabala malembu okugqoka ebusweni lokuvala amakhala amamaski kanye lamagloves okugqoka ezandleni. Bathi ukusebenza bengelakho lokhu kubafaka engozini yokuhlaselwa ngumkhuhlane lo wona osubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili 21,000 emhlabeni jikelele. Umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana uPataya Moyo utshele iphephandaba le-Herald ukuthi abezempilakahle abakuhlangothi lokulwisa umkhuhlane lo bazanikezwa impahla zokusebenzisa eziphiwe eleZimbabwe inkisela yakwele China umnumzana Jack Ma. Uthi njalo kule mali abazayiphiwa lanxa nje esithe basakhulumisana ngalokhu. Sixoxelwa ke waba ngumeli weGwanda edale lePhalamende umnumzana Thande kuzintimkandla njalo ungumfundisi.
Indaba le eyabongi labo mongikazi abakhalala umsebenzi ngenxa yokuthi bathi impilo yabo isengozini ngibona kuyindaba eluhlonze lomkantsho into ebambekayo ngokubana laba abantu ababuyayo babuya bethwele umkhuhlane lo esingathi ngumbhuqazwe. Ngakho kakuncedi lutho ukuthi bahambe nje bayedibana lo mkhuhlane lo bemanqamu bengelazinto zokuzivikela ngoba labo phela bayakufuna ukuphila ukuthi bayasincedisa ukuthi silondoloze impilo zethu, akutsho ukuthi bona ezabo impilo kabazifuni. Ngakho nxa labo akumele babancedise kumbe babanike lezo zinto zokusebenzisa ekulwiseni umkhuhlane lo bengakhanyi ukuthi benzani. Mina lanxa kubuhlungu unzima ngoba lami nginje inxenye kungangibamba khonoko ngumkhuhlane ngifice bengekho ezibhedlela kuyabe kulungile ngoba bazasebenza njani besebenzela engozini. Kakulunganga ukuthi bafuqelwe eliweni bayekuwa besithi banceda abanye abantu. Ye kubuhlungu kunzima kodwa mbonathi kungaba indlela nje ukutshela abaphathi benhlelo zabo kumbe ugatsha lwezempilakahle kumbe uhulumende kumbe umanisipala ingabe laba abakhona bona labo bantu ababakhangela kumele benze khona lokho kabakwenze. Nxa omongi labomongikazi bebona ukuthi impilo yabo isengcopheni isengozini, kabasihlalele ngekhaya labo njengomuntu wonke. Kuyaba lusizi-ke ngobana kuyakufa abantu abaningi odubo lolo. Kangitsho ukuthi kuhle, kodwa-ke ngiyakuzwisisa. Njalo nxa sekubuye ukuthi ngingakhethani, ngikhetha ukuthi ngibasekele kuze kuthi lokho abakufunayo kuze kusinde isizwe, kugoqela labo baqhube kuhle umsebenzi wabo.
Uhulumende ubona ngani uzimisele yini ukulwisa lo mkhuhlane njengokutsho kwakhe?
Uhulumende wethu njengalapha eGwanda engikhona, kakuyalutho ngitsho lolu lodwa olubambekayo olubonisa ukuthi wenzani ngomkhuhlane lo olukhuni kangaka. Kaku abantu benza santando njengensuku zonke, babuthana indawo zonke, lezi indawo vele kazila. Ngitsho lalokhu okokuthi abantu bageze izandla. Uhulumende kumele ukuthi ngawufake umthetho oqinileyo olukhuni ukuthi abantu bonke abangena endaweni ezijiyeneyo, ezitolo, ingabe kungaphi emahofisini, ezimoteni, kube lalokhu khona okuthiwa yi-sanitizer okokuthi abantu bahlambe izandla, bahlalelane khatshana. Nxa ungafika lapha sengitsho khona emahofisini kahulumende, yebo-ke ungafica ukuthi engxa kukhona nje okungamatankanyana okulemithi okuthi abantu bageze izandla. Kodwa abantu vele baminyene, kungathi vele akukhulunywanga lutho. Ngisengike ngabona ikhombi ithwele abantu abane abangu-4 kugoqela lo driver, behlezi beminyene benjalo, into engakhuthazwayo. Kangiboni sibili ukuthi uhulumende lo uzimisele. Ngike ngafika lesibhedlela seGwanda, hhayi angibonanga ukuthi kukhona okhona. Yebo bakhona abathatha ukutshisa umzimba umuntu i-temperature, wonke umuntu ongena wababhalabhala bakubhala phansi, kodwa kangiboni okunye njalo okungaba khona ukuthi uhulumende alimukise abantu ngomkhuhlane lo. Njalo lelizwi kusabalala nje okuhlanganisayo nohulumende kanye lomanisipala labanye ukuthi nje bake bamemezele basakaze ubunzima lokuba khona kwalo mkhuhlane phakathi kwabantu. Kakukho.
UMnumzana Thandeko Zintimkandla wake wamela isigaba seGwanda edale lephalamende, njalo ungumfundisi sexoxelayo ekhona le eGwanda. Izigulane eziningi ebezilaliswe esibhedlela sempilo koBulawayo sezibhekane lobunzima obumangalisayo ngemva kokususwa kulesi sibhedlela ukuze ziyegulela emakhaya azo. Isiphathamandla salesi sibhedlela uDokotela Solwayo Ngwenya uthi bathethele linyathelo ngenjongo yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus. Ungwenya uthi izigulane eziseleyo ngezigula kakhulu kuphela. Inyathelo leli liza ngemva kokukhalala umsebenzi kwabongi labodokotela bekhala ngokuthi kabala mfanelo zokusebenzisa nxa bephatha izigulane ezingaba lomkhuhlane we-coronavirus. Sixoxe lomongikazi osebenza esibhedlela esizimeleyo ongakhalalanga umsebenzi njalo ongafunanga ukubethwa ngegama. Umongikazi lo uthi kumele uhulumende aphange alungisise zonke izikhalazo zabongi labodokotela.
Okukhathaza abongi kakhulu ukuthi lanxa uhulumende ekwazi ukuthi kuqakathekile ukuthi izinto lezi zitholakale, abatshengisi ukukhathazeka ngokuthi lezo zinto zitholakale ngokuphangisa. Yinto abayaziyo, kodwa ukuthi bathathe inyathelo lokuthi into lezo zibe khona, kungani kubathatha isikhathi? Kungani into abayithatha lula nje?
Isimo sezibhedlela ezizimeleyo singcono nxa siqathaniswa lalezi ezikahulumende. Zikhona impahla zokusebenzisa?
Yeah, impahla zokusebenzisa zikhona ku-private, kodwa zikhona zinjalo kazeneli ngoba konke kufuna ukuthengwa ngemali yaphandle, ama-US dollars, okuyiyo kuyinto esilelayo. Impahla le iyadula kwelakithi. Nxa kuvele kungala donor funding nje, yonke into iba khona kodwa ingeneli kahle. kungcono khona kakufani la kuhulumeni ngoba khona ukho okulutshwani esilapho kwenza sibe le lalapho esingaqalisela khona.
Siyezwa ukuthi izibhedlela zikahulumende sezikhuphe abanye abagulayo njengempilo kwathiwa kukhangelwa ama-emergency cases only. Labana abanye bengaya emakhaya ukwenzela ukuthi kuqakathekiswe ukuhlola igcikwane le-coronavirus. Kwesakho isibhedlela izigulane zonke ziyathathwa na?
Abathathi wonke umuntu. Laba abacatshangelwa ukuthi igcikwane balayo bahle bavele nje bahanjiswe kwezikahulumende ababathi ngama-infectious disease hospitals. Vele uhle ahlolwe ekhatshana le, ahlahlelwe nje ukuthi ujibilike uqonde khona kwesikahulumende ngoba bona baqakathekisa ukuthi kungene abantu abangasoze bethuse ama-customers abazakwenza ukuthi kube lula njalo ukuthi impahla yabo abayisebenzisayo yanele.
Ubona ingani iningi liyenelisa yini ukwelatshwa ezibhedlela ezizimeleyo, ama-private hospitals?
Iningi lithembe izibhedlela zikahulumende ngoba izibhedlela ze-private zibiza imali eningi kakhulu. Ngokunjalo-ke vele konke okuyabe kufunakala nje ukuhlolwa, ukwelatshwa, ukuthenga imithi kuyadula kakhulu ezibhedlela ze-private njalo babiza kaningi ngemali yaphandle. So yikuthola ukuthi wonke umuntu nje i-average person uthembe isibhedlela sikahulumeni.
Lo ngumongikazi osebenza kwesinye isibhedlela esizimeleyo ongathandanga ukuqanjwa ngegama. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa yena uthi izisebenzi zikahulumende eziningi zizamiswa umsebenzi zihlale emakhaya kusukela kusasa emizameni yokwehlisa ingozi yokumemetheka kwe-coronavirus. Kolunye njalo udaba oluphatha uMnangagwa, uhulumende uthi usephe inkampani yomngane kaMnangagwa eSakunda Holdings umsebenzi wokuvuselela isibhedlela seSt Anne's kanye leseRock Foundation Medical Center ukuze zilungele ukwamukela izigulane zomkhuhlane wecorona. Intengo yezinto ezijiyeneyo iqhubeka iqansa mahlayana okubangela ukuthi impilo ibe lukhuni ngamandla ebantwini abanengi. Kodwa abalemali babikwa sebethenga ukudla lokunye ngobunengi ukwenzela ukuthi uhulumende ngethula umlayo onqabela abantu ukuphuma ezindlini ngenjongo yokulwisa i-coronavirus bengabi lodubo. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Ndiweni.
Intengo ezitolo izinto sezikhwelile. Bengikhangele isinkwa kuthane, isinkwa sibiza 26-27 pounds, imali eningi. Irayisi sibiza o 64-65 siyakubo 70 khona, okutho ukuthi nxawule 100 sibili siwuthenga izinto ezimbili. Akulobu nzima njengoba ngitshile ukuthi mina abantu abaningi bazikholelwa 1,000-1,200 pounds, sokulobu nzima kakhulu. Nxa i-100 sithenga izinto ezimbili, hayi sokulobu nzima. Abantu bathengezela ngoba abantu abazebezeli kudla kuphela, kule bethenga imithi, amarenti ngalawa. Kuyongitshile ukuthi umuntu kumele abhadale irenti yabo 600 akathi nje esethenga ibond kuselele 400 kumele ayithenge irayisi lokunye ngapha kule mithi amele ayithengele akumeni kumele a-10-17 kulobu nzima kakhulu ebantwini.
Sike sezwa ukubana impuphu isizaba ithengwa ngamakhuponi, kathi vele kuhamba njani? Asekhona yini amakhuponi lawa kumbe akusakhulunywa la ngawo?
Hayi, mina akhona ngikhumbana kuyi-story ka-news kwampana, ayenzange ntinde ngizwe anything about them. Ngokungani linto yokuvala abantu ukuthi bengakhona ningimpuphu ukuthi uzamakhupon, but akaze ebe khona. And mina umnakano wami ngicabanga ukuthi amakhupon sike baba lawo sinawo esiweni, singikhuma nje lami ngiliphethe elinye lesiweni selile 2 months, iqiniso 2 months ngingazayithele leyo siweni, but ngiliphethe lelo khupon. Ngicabanga ukuthi ikhupon lalizukuthi impuphu izabakhona, ngaliphathe ikhupon impuphu isiweni. So ya, yiso ngicabanga ukuthi amakhupon nawo uzawaphathe isiweni khupon lepathe ikhupon, so ngicabanga ukuthi ngabe le mpuphu loyo ikhupon lohasisebenzi lo. Futhi impuphu kwawuthi ikhupon ifana na-electrical industrial, ngifuna isiwe lapho le-khupon. So ngicabanga ukuthi uzokwasebenza. Xa kwahlula esiwelini impuphu ingizavela, ayibe khona impuphu vele abantu bazithengele ezitolo ngokuthula. Amakhupon lawo angibona esebenza angibabone sekhona. Angikezwa sithi seke walibamba mina ikhupon leyo, ngoba izolomba nabantu ezayelele ezitolo etawuni elindim ngekhozi futhi ngibaze ukuthi ayiyeza. Ngabuza abanikazi ukuthi bathi hayi isigcwalo engxenye izabuya, kodwa ke ibingekho amakhupho nazo zange ngiwabone. Engabe khona kodwa zange ngiwabone mina njelo, futhi andinakani ukuthi azanikha impuphu.
Umnumzana Michael Ndiweni ukhokhela inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni koBulawayo, iBulawayo Vendors and Traders Association. Ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi ukusilela kwezinto ezifana lempuphu okwenza abantu batshaye indwendwe zokuthenga lezi zinto kwenyusa ingozi yokumemetheka kwecoronavirus. Iphephandaba leHerald lona lithi umngcele weBaitbridge uzavalwa lamhlanje ebusuku kulandela isinqumo sikamongameli Emmerson Mnangagwa ngenjongo yokulwisana lalumkhuhlane. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Bingelele balaleli beStudio 7 nonke nabasemazweni bonke, sibabingelela ngundaba Dlamini lo okhulumayo. Kanti kunginani basakazi nani intatheli, kwenye imini ngene ke lisenzele ubuhle, lisibizele nje umsekela kamongameli welizwe. Sike sikhulume naye, sike simbuze imibuzo, ngoba nanko phela lokho kuyashiwo, kuyakhuluma ngapha. Umongameli uthi abantu mabanganyakazi baphume, kumele kuvikeleke le umkhuhlane lo owekholola valasi le esikhona. Yena ubhizi ngemihlangano nayonke into lokho enza ama-meetings nabantu. Kahle kahle koze kuthini, nako phela namadokotela nawo akupheli istrike sabo kabantu kubhadale ezo mfanelo zabo abazidingayo. Kanti kungani singake kuthiwe kwenye imini nonke nje livulelekile, sizolicelela umsekela kamongameli akazophendula umbuzo, aphendule umphakathi. Angithi ngababusi, akusibona ukuthiwa ngabonkulunkulu, kodwa ngababusi ukuthi babuye mpela omunye azophendula mpela aqondane, sibe simbuza imbuzo ukuthi kanti ma kunje lenza njani. Ma ngabe besithanda bekade sicela nje bavele nabo kustudio bezophendula imbuzo efana naleyo, bengabe lokhe sixoxa sithi sodwa.
Thanda ukubingelela kakhulu. Angizi kuzichaza igama, kodwa nami ngingomunye wasezweni lokuzala khona ngapha eZimbabwe. Kodwa-ke okwamanje ngikwelase-South Africa, kodwa into engithanda ukuyibheka kakhulu bantu bakithi eZimbabwe ukuthi Indawo yakithi kanje sinebhedlela into esikhala ngayo kakhulu ukuthi ibhedlela zifile ibhedlela ezinkulu impela ezifana nabo Bruna Beck mungena laphana ngisho kusanuki nemithi phakathi kwesibhedlela sokuyinukela nje ubona ukuthi nawe lana hayi akusela mawindo iceiling yawa into efana naleyo angazi sizo survive kanjani kulezi zifo efana nalezi ngoba manje sokungena ku COVID-19 into efana naleyo iyasikhalisa kakhulu noma igulane zigula uma ufika khona uyabheka ukuthi hayi ayazama wona amanesi kodwa isibhedlela sakithi sidinga kakhulu usizo olukhulu ukuthi mangabe uhulumeni engangenela impela kakhulu ukuze lezi zibhedlela efana labo Bruna Beck izibhedlela leziyana ngabo 2005-2006 laphana bezirayithi kakhulu kwizibhedlela ezi ezithenjiwe ezisindisa abantu kodwa ungabheka manje nathi singamalunga khona ngapha sibhekile kakhulu izikhathi zabo December masifika emakhaya ukuthi hayi izinto ziya ngokutshintsha izibhedlela ezinkulu ezifana lako Bruna Beck sokuyizibhedlela impela esezihamba ziyafa namanje noma ungena kwa Bruna Beck laphana hayi subona nje ukuthi hayi lezi zibhedlela ngempela hayi zihamba ziyafa ukuthola ama roofing sesiwa kusela lutho akunamaphilisi isigulani ukuze bese attend kuthatha 2 days ukuthi isigulani bese attend uzokuthola kunamaphilisi so asazi ukuthi abantu bawuphila kanjani ezweni langakithi.
Salibonani basakazi kwi-Studio 7 umgabadeli okhulumayo wancube ngikhona lapha endaweni yase-Crossroad ngiwaseplumbri kahle esindebeleni bakithi siyakuzwa konke okukhulunywa bakithi indaba ye-coronavirus siyizwela ilokhu ikhulunywa kakhulukazi ngathi manje kuqakathekiswa indawo zasemadorobheni boHarare kusiya khona leBulawayo kukuphi kuphi Victoria Falls khona ngapho akukhulunywa ngendawo sakithi. So siyacela ukuthi uhulumende ngenele bakithi nasezindaweni zakithi ngapha ngoba sisemaphandleni bakithi ukuthi nathi ke sisizakale kulolo hlelo noma kulezo hlelo zokuthi sazi ukuthi sifikeleka kanjani kulowo mkhuhlane ngoba thina singabantu esiziphilele emakhaya emaphandleni siyelusa siyalima siyatheza izinkuni siyenzani siyahlanganyela sinokulethelwa nezindumba kuthiwa kuhola izindumba lapha ezikolweni siyahamba siyebamba amalayini khona ngale namaklinikhi wethu khona lapha vele hhayi asikho sefu bakithi. So asazi ukuthi mhlawumbe le coronavirus kungenzeka ukuthi ngiyakhona ngapho emadorobheni noma ngiyakhona ngale emashonaland noma ngiyakuphi ngoba kasizo kukhulunywa ngendawo zakithi khona ngapha esinokukuzwa nje umnankagwa nje njengama-president sinokuzwa ukuthiwa bazwakalela kubo gwanda sebedlulile kithi ngicabona uma usiye egwanda usukusudlulile ngapha eplant kodwa-ke ngapha kithi akuhanjelwa.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkosana yakweleBhilitane uPrince Charles usebanjwe umkhuhlane we-coronavirus. Kepha unkosikazi wakhe uCamilla kanye lendlovukazi yalelo lizwe uQueen Elizabeth bavikwa bemsulwa. Uhlelo lokuvalela zonke izizalwane zakwele South Africa ezindlini okwamaviki amathathu emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus luzaqala lamhlanje phakathi kwamabili. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela udaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli seliqinisela fika kunkulungwane phose eyodwa 931. Imbiko le iphuma ngesikhathi amalunga edale lePhalamende eloke edonselana phezu koncedo uhulumende amele alophe izizalwane zelizwe leli esezilahlekelwe imisebenzi ngenxa yalomkhuhlane. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika umnumzana Thabang Nare.
Ye, lati sicatshile ngapha sicatshele yona leyo coronavirus. Ye, njengokutsho kweziphatha amandla zikahulumende ukuthi kabantu kabake behambe ezindlini becatsha. Nxa ungasebenzi imisebenzi okuthiwa yi-non-essential, ungasodokotela, ungasonesi, ungathengisa ukudla, lokho kungenza ukuthi abantu beze belambe, kungangcono ubusebenzela ngkhaya. Nxa ungasebenzela ngkhaya, inkampani oyisebenzelayo ithole indlela yokuthi iza kugcina njani ngalesi sikhathi lapho wonke uzulu ememethekile ngenxa yomkhuhlane lo. Ye, so izikolo zavalwa, abantwana kwasekuthiwa kababuye bethatha amabhuku. Kwezinye indawo abantwana bafunda ke bafunda bekhuluma namatitsha ngamafoni, bekhuluma ngamatitsha ye-inthanethi, i-Google, kuthiwa i-Google Classroom. Yikho abantwana abahlangana khona, babehlangana kwesinye isikhathi ingxenye yehola kumbe ihola bekhulumisana nje bebonisana abantwana ukuthi hayi la uyaphila ngapho lami ngiyaphila. Ngapho befunda abantwana banikiwe nje ukuthi ngomvulo zabala amapheji lawa, ngolwesibindu zabala lawa, usiyaphela iviki usiyabala lawa. Asonto elula kubazali, nxa ukuthi abanye abazali bagwanisa ukuthi besebenzele ngekhaya. Ngakho ke omunye umzali uyathatha amalanga amabili engekho emsebenzini, omunye laye uthatha amabili engekho emsebenzini esalela abantwana. Ngenxa yokuthi akusela umuntu esengakusalela lo mntana wakho, uyesaba lokuthi abantwana bazathola layo i-corona. So isikhathi esinzima sikhangele. Lele njalo siyathandaza ukuthi hey isikhathi sobunzima sedlule, kutholakale umuthi ivaccine lemithi engasetshenziswa ukuthi nalabo asebeyitholele i-corona besile.
Ungathi uyasuthiseka yini ngendlela uhulumende wakuleli aphatha ngayo lomkhuhlane?
Kuyasetshenzwa lapha isiphithiphithi ogavena eCalifornia, eNew York, Washington State, bazama ukuthi kutholakale ke imitshini amaventilator la apompa umoya we-oxygen emaphaphini omuntu oyabe sele pneumonia ebuya ngecorona. Labebutho babiziwe ukuthi bakhe izibhedlela nje ezokuthi ezamatende ezokuthi izibhedlela zona zingagcwala abantu sebengafakwa laphandle ngenxa yokuthi kukhanyelela ukuthi kuzavela abantu abaningi abazagula. Ikakhulu kubo New York sibonile ujaha wakithi weZimbabwe uZororo Makamba langalezi inkathazo uke wavakathele eNew York ngenye indawo lapha i-corona efike yabamba khona kakhulu. So kuyasetshenzwa sibili ukuthi kutholakale imithi abantu bephephe, kodwa kulokho kukhanyelele ukuthi abantu behlale bengekhaya, abantu bengasondelenani kakhulu kuze ukuthi kulabo abatholakala bela i-corona ngakhona ukuthi uyabe khwehlela isikhwehlela esingaphumiyo kumbe ukuthi uyachisa-chisa, labo yibo asebezagijinyiselwa ezibhedlela eziqanjiweyo.
Umnumzana Thabang Nare yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Jerusalema, ikayalami, ilondolote, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondolote, uhambe nami, zungangishilana.
Master KG ehlabela ke kamnandi lapho nomcebo bathi Jerusalema. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. uzulu uthi uhulumende kumele alungisise udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela labongi abakhala ngokuthi kabala mfanelo zokusebenzisa eziqondanelo mkhuhlane we-coronavirus. Izigulane eziningi ebezilaliswe esibhedlela sempilo kobulawayo sezisebunzimeni ngemva kokususwa kulesi sibhedlela ukuze ziyegulela emakhaya. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na mina lani asibeni sonke kwezekuseni ngo-6:30. Olivalelisayo Montunga Milinkomo.